Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 uzibandlela 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuzadingakala ukuthi sihlangane laye njengomongameli wethu sizwe ukuthi nxa kusukwa lapha kuyiwa ngathi ngoba kuyingozi ukuthi sithi thina kasihambi lapho ayakhona singazwanga ukuthi uya ngaphi.
Amalunga ebandla le-CCC akudala leparlamente athi kasingafiki isikhathi sokulandela umnumzana Nelson Jamisa uthi ibandla leli ngolwesine.
Asikabi lama MPs asesitshengisile ukuthi bazalandela umoya abangawaziyo ukuthi umoya uvunguza usiya ngaphi.
Umnumzana Sengezo Jabangu laye uthi kakezwa lutho ngabafuna ukulandela uJamisa. Salethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amalunga ebandla le-CCC akudale leparlamente athi kasikafiki isikhathi sokulandela umnumzana Nelson Jamisa otshiye ibandla leli ngolwesine. Abaningi esikhulume labo namhla bathe bamelele okuzaphuma emhlanganweni abazoqhuba edale leparlamente ozabe ukhokhelwa ngumnumzana Clifford Hlatshwayo ophethe isikhundla sika-chief whip ku-CCC. UHlatshwayo uthi bazathatha isinqumo eza kwethulelwa uZulu bengaza umhlangano wabo kusukane ezilandelayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Decent Collins Bajila omele isigaba seemakhandeni Luveve edale leparlamente.
Kuzadingakala ukuthi sihlangane laye njengomongameli wethu sizwe ukuthi nxa kusukwa lapha kuyiwa ngathi ngoba kuyingozi ukuthi sithi thina kasihambi lapho ayakhona singazwanga ukuthi uya ngaphi kumbe lokuthi sithi thina siyakukhonale lapha khona kuyiwa ngathi. So kade sesisakulindele ukuthi sibe le ndlela yokuhlangana laye sisakuhlela khona lokho ukuthi sizakuhlangana laye sekutheni. Ngemva kwalokho sisenelisa ukuthatha izinqumo munye ngamunye.
Ye, selikhulumela yini ngohambo kwakhe?
Sisacele ubukhokheli bethu njengamalunga eparlamente ukuthi kuhlele umhlangano laye.
Bangakwenza nini khonokho?
Asinasiqiniseko, sikhangele ukuthi thina siyabuyela eparlamente ngeviki ezayo. Nxa bengakwenza khona lokho ngesikhathi sendeso sesibuyele kungabe kulungile, kodwa hayi okumgceke ukuthi ngeviki ezayo siyabuyela eparlamente.
Sizwile-ke uNalbu Mahere Fatsaye Mahere sithi ubona ngani yena sesisuka eparlamente njalo uzaloba incwadi nesithi sesisuka eparlamente. Wena ukubona njani okungenziwa nguMahere? Wena ungeke wakwenza yini?
Nxa ulilunga lebandla i-political party isinqumo esingako ngikubone kulungile ukuthi usithathe ume wedwa. Kuyabe kumele ukuthi lisithathe selingamalunga edale leparlamente lilonke kumbe lisithathe liyinhlanganiso kumbe lisithathe ngemva kokuzwa ukuthi abahlali bama-constituency bathini. Kodwa u-Honorable Mahere ngibona ngani naye kulilungelo lakhe ukuthi asithathe isinqumo esinjalo. Mhlawumbe yena ubeseke waxoxisana lo mongameli, mhlawumbe ubeseke waxoxisana labahlali base-Mount Pleasant bakubona kuyinto e-right yena leyo. Nami ngilesiqiniseko sokuthi isinqumo esinjalo kungenzeka ukuthi ngisithathe, but kusadingakala ukuthi siqale sibe lengxoxo lo mongameli sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi. Kusadingakala ukuthi njalo futhi siye kubahlali bendawo sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi, kodwa hayi ngilesiqiniseko sokuthi umongameli sizakwenelisa ukuxoxisana laye.
Kodwa lapho abamele khona ngapho bathini? Ngakhuluma labo ngodaba lolu lukaJamisa.
Angikezwa abakhuluma ngqo ngathi njengamalunga edale leparlamente, kodwa indaba yokuthi izinto bezingasamanga kahle phakathi kwebandla le-CCC abaningi ku-constituency bakutsho lokho. Kodwa angikezwa umbono oyiwo ongathi uyaphuma ucace ukuthi bathi kungabe kulungile yini ukuthi ngenxa yalokho kungade kungasalunganga enhlanganisweni inhlanganiso siyihlamukele. So yingxoxo esiza kuba phakathi kwazo. Ngilethemba ukuthi ubukhokhelo obukhonapha eduze labo buzasinxusa emihlanganweni yokuthi sibonisane sizwe ukuthi kusukwa lapha kuyiwa ngapi ngoba okuqhakathekileyo kakhulu yikuthi abantu abayibo abasikhethayo bengaboni angathi siyabadelela.
Yes, sizwile abanye besithi linabanye lingeke lasuka edale lephalamende ngoba selithengelwe izimota, seliphiwe lezinye izinto eziningi-ningi. Kambe ngabe kunjalo?
Isizathu sokuthi umuntu aphume kumbe angaphume ephalamende ngeke seyame ezimoteni. Njalo asikoqiniso ukuthi sesithengelwe izimota, silazo izimota. Mina nginjenge khonapha ngikhuluma ngihamba ngenyawo ngisemakhande owakathesi. So leso ngeke sisaba yisizathu esinjalo. Izizathu zonke ezingabe zikhona zeyeme ekumeleleni abantu. Uma abantu bekubona kufanele ukuthi hayi abasadingi kumelelwa, lakho siza kubona sikukhangele ngale ndlela.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngomele isigaba semakhandeni luveve edale lephalamende bexoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu nomnumzana Sengezo Jabango ozithi ukunobhala jikelele we-CCC.
Asikabi lama-MPs asesitshengisile ukuthi bazalandela umoya abangawaziyo ukuthi umoya uvunguza usiya ngathi. Bayakwazi njalo ukuthi ama-MPs nxa befuna ukuchiya kumele bayenze izincwadi zokukhalala zokuchiya, asikazitholi lezo zincwadi. Lizakhumbula njalo sikhuluma ngama-MPs abakwaziyo ukuthi nxa kwabengena befuna ukuba ngamalunga ephalamende kwakulezincwadi abazilobayo befisa ukuthi bafuna ukumela lesi siqinti, kusiba le-vetting, kusiba le-security check, yonke izinto leziyana. So yizinto esikwaziyo ukuthi izinto abazaziyo. Okakathesa sikabe lo MP olandela umoya ovunguzayo kumbe isavunguzane esivunguzayo esingakwazakaliyo ukuthi sizatshaya lapha siyephelela lapha.
Sizwe omele iMount Pleasant edale lephalamende uBhazayi Mahere esithi uyajiya ungathi nakhona.
UMahere siyamhlonipha kakhulu njengelunga lephalamende, njalo sibe simhloniphe futhi kakhulu njengokuthi uligqwetha, simhloniphe kakhulu njengokuthi umele ikakhulu abantu abangabomama, ube yisimboli ephalamente ukuthi a-advance ama-interest abomama lalaba abanye ama-communities abe-disadvantaged. Kodwa nxa esethethelelo leso sinqumo walandela umoya ngemva kokumhlonipha kwethu, kutsho ukuthi lokumhlonipha kwethu kuzabe sokuyize ngoba silethemba lokuthi nguye umuntu esimbona engani ngumole omela iqiniso. So kodwa nxa esezalandela umoya oyisavunguzane, achuze ukulandela isavunguzane, ayekele ukulandela i-idea lama-principles lama-values ayikho athi yena ukumele, kutsho ukuthi sasiyabe kuyabe sokuyize ukuthi simhloniphela into angayimeliyo. This is when akumele asitshengise khona ubungcitshi bakhe ukuthi ungumama opheleleyo njalo ulelungelo ukumela iqiniso.
Yes, siyabona la kumakhansila, lamakhansila kulamanye athi afuna ukuthiya. Ubusuzweni ngakhona?
Bengabe befuna ukuthiya ngomlomo ngoba babe kuyafanana lokuthi nxa ubona isiziba sikhona awungeni kiso leso siziba, kodwa uqala uxhoxhoze uzwe ukuthi kutshona ungakanani, kumbe ufake unyawo lwakho uzwe ukuthi kutshona ungakanani, because kwesinye isikhathi ungafaka unyawo you risk ukuthi kuzabe le ngwenya ezabeza kubamba kumbe kuyatshona kakhulu. So ngama-counselors ngabantu laba abaxhoxhozayo, and njalo lokuthi isiziba lesi chona ungakanani bavunyelwe ukuxoxoza, akwalelwanga lutho iright yabo. Kumbe isicelo sami ngesokubaxolisa ukuthi i-CCC yilo ibandla elikhona, sizalenza i-CCC liqine libe lama-structures, liqine, liyayazi i-ideology ye-CCC, liyawazi ama-values e-CCC, nanka ama-criminals, nanzi izigcilamkhuba ade sezithethe i-CCC, lalamhlanje zithethe i-CCC zabaleka lo-president, sezibaleka lo-president, sehambile president ngenxa yama criminals lawa ade emsekele ngaphandle emsekele emgombolozele kodwa inhlanganiso ikhona akutsho ukuthi Johnny lingaphuma inkamba iyavalwa I triple C will remain and fight ZANU PF let's remain in these political spaces esikhona as a council as a parliament as a senate sifighter as ZANU PF silungiselela I congress silungiselela ukhetho oluza kuya ngo 2028
lo ngumnumzana Senge Zojabangu ozithi unobhala jikelele webandla le CCC obexoxa le studio 7 ekobulawayo kusenjalo umnumzana nesenjamisa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ufuna ukumbulala ulobe umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter leFacebook kodwa isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Chris Mtswanga uthi uJamisa ukukhuluma amanga aluhlaza tshoko Siyangangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele Melika lithi linethemba lokuthi ele Israel leHamas bazolobelana isivumelwano senyanga ezimbili sokuthi kumiswe impi kancane kukhululwe abathunjwa iHamas ngomfumfu unyakenye umkhuhlane wenkukhu we-avion flu usuhlasele inkukhu eziningi esabelweni seSan Francisco khonapha kwele Melika lapho osokubulewe ezedlula ingxenye yenkulungwane 550,000 ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki ele Ukraine libika ukuba kulabo kukampani edlelana lebutho ethengisa izikhali eqambule izikhali lokunye okuyisilinganiso sokuyizigidi ezingamajumi amane zamadola emelika 40 million United States dollars sinazizwe ezamasiko namhlanje kwezamasiko silomnumzana Bonman Khumalo ukhumalo ke umele wakhethwa umndeni wakokhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi sawamukela kuhlelo bakhumalo
ngiyabonga mthakazi ngiyabonga kakhulu
ye sizokuthiwa ke kule ndlela eziqhubayo kulezi nsuku awusithethi lenzani
ye Themo ngiyabonga ngithi ubonge phalona iviki eliphelileyo besibeka elinye iqhawe lethu omunye ubaba delibutho unqoba izitha ndimani indoda ebisebenza ngokuzikhandla kakhulu ebuthweni njalo indoda ethobekileyo indoda eyakhayo entweni zonke ebizenza yikho ubekiwe lupane ngesaturday edluleyo hayi sidabuke kakhulu ngokulahlekelwa ngumfowethu uNdimande izolo Mthembo besise esandlwane enquthu kwaZulu lapha bekhumbula ibutho likaZulu elanqoba amangisi besikhona ke njengana lati legadadi nje sifunda izinto eziningi into esiyithande lapho ukuthi amangisi abakhona bese bekutshengisa nje ukuthi kwakusenzakala njani aqhamuka amabutho kaZulu echaya uphondo badubula amaBritish bekukuhle kakhulu msakazi hayi kuyizolo kodwa msakazi into eseduze kakhulu phambi kwethu sicelwe ngamaphoyisa lapha eHillbrow nesihlala lapha eGoli ukuthi kulokungcola okukhulu eGoli base bethi lathi njengomphakathi waseZimbabwe kufanele ukuthi sibonise ukuthi lathi siyazihlupha ngokuhlanzeka kwendawo esihlala kuzo yikho mhla ka 17 February ngokukhulumisana namaphoyisa nokansel walapha eJoburg sobe siklina iHillbrow lo mlayezo siyafuna siwuqinise kakhulu emhlonishwa ngoba ukuhlanzeka yinto esiyazi thina vele ekukhuleni kwethu uBulawayo uyayithatha u-number 1 e-Africa yonke ngokuhlanzeka yikho ke sabe sikini Hillbrow mhla ka 17 February bayaqala ukukuzwa abantu kodwa siphezu kwamalungiselo akhona kuza kwenzeka kanti early April baba induna uDakamela iya isibizile futhi khona le kodakamela enkaya ukuthi siye kwenza umcimbi ofana nalo asawenza kulwane esenze enyakenye yikho ke induna futhi ufuyane ekhezi la uzobe lomcimbi la futhi uyasibiza so yilezi inhlelo sizohambela izinduna sizoklina iJobheki aziningi nje izinto mhlonishwe engingazithinta angibona kakhulu
siyakuzwa kakhulu siwili baba Khumalo sungavala ngamafutshane kulo
Yebo bantu bakithi, lokho siqhuquzela abantu bakithi ukuthi uma sibabiza akaphakame. Akalunganga ubaba othi nxa kusokuba lo donga oluthile oluphazamisa esigabeni umgwaqo. Yena angabi khona ukulungisa. Yikho ke sakhi sizwe manje siyakhuthaza impela ikakhulu baba ukuthi asiphakameni sakhi sizwe sethu. Omama laba abangasonga izandla, sithebo labanga kakhulu zonke lezi nhlelo siyabanxusa abantu bakithi ukuthi abaphakame baziphakamele. Ngiyabonga mthembi thuba ngiphelele.
Yes, awangakhulu ke lo ngumnumzana Bonman Khumalo. Isikhulumeli siyakhethwa ngumndeni wakoKhumalo uba yinkosi yamaNdebele. Sikhuluma ke lapha ngobulelani loBhengula. Siyawakhulu ngodini lokusasa
baba. Ngiyabonga
namasiko wethu.
Songu sikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami ngoTabo Kancube. Namuhla sixoxa ngemfundo yabakhubazekileyo lo asungula inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo eye-Signs of Hope Trust, unkosazana Samantha Sibanda.
Njengenhlanganiso sibona ukuthi abantwana abakhubazekileyo behambe esikole lokho kusahlupha. Lapho ngakhangela ama-statistics akhona atshengisa ukuthi almost 1/3 yabantwana kumbe singathi ku-3 yabantwana oyi-1 ule-disability ongayiyo esikole ku-primary. If that is the case, 1 in 3 children is a lot ukuthi bebe lama-disabilities. So sibona ukuthi kuningi okusafanele ukuthi kwenziwe from ama-policies, from ama-buildings, ukuthi ama-attitudes abantu. So kusase kuningi okufuna kwenziwa ukuze abantwana abakhubazekileyo bekwanisi yesikole. So kulo msebenzi omningi.
Kuzikhathi eziningi sibona abantu abakhubazekileyo bebandlululwa kumbe kusiba lamazwi enzondo. Lokhu kuphazamisa njani ukuqhubekela phambili ngemfundo kwabakhubazekileyo?
Sibona ukuthi amazwi lawo ayenza ukuthi abantu abakhubazekileyo bekhona besekela ukuphuma behlangene nabanye abantu. Even nxa singathi ku-offline kumbeni online kuyafanana kuma-inthanethi lapho bacina bengasakhulumi, bacina bengasayenzi lutho. Abanye baba nama-depression, abanye baba nama-mental health challenges. So kusuka kube kuningi kakhulu ngaserefocusini sibona imbiko leyo elamazwi angakho right. Sibona ukuthi abantu abakhubazekileyo bona be-struggle ukuthi bebe khona ku-society. So i-exclusion la iyasikhosta. Singabona ukuthi we lose a lot of money nxa singakhangela i-ILO eyakikhulumayo, International Labour Organization, ukuthi we lose about 7% of the GDP ngenxa ye-exclusion. Nxa singaba yi-society e-inclusive ekhangela ukuthi wonke umuntu unama-equal opportunities, wonke umuntu uyafanana, siyabona ukuthi even njengamazwe siyakwazi ukuthuthuka. But at this rate sibona ukuthi inzondo isaseningi kakhulu for abantu abanama-disabilities. So i-meaningful participation yenangwayo isuka ibe yi-challenge.
Sibone kuphuma ama-results awe-O-level awomnyaka owedluleyo efika wona ku-30% abantu abenelisa ukuthi baphumelele kungawo elizwe lonke. Nxa sikhangela abakhubazekileyo ubona baphumelela kanjani ezifundweni?
Abantu abakhubazekileyo i-transition yabo ukuthi bevele ku-primary bengene ku-secondary kunzima. So most of abantu abanama-disabilities ba-dropa out beqeda nge-grade 7, abanye abasadluleki phambili. Sebeqakudinge nama-vocational training. It's very likely ukuthi bona ngokwabo vele ababalwa khonapha. Inani labo lisuka liye phansi abantu abathatha i-secondary education.
Kuyini elibona ngathi kufanele kuthuthukiswe ukuze labo izinga labo lengezeleleke elalabo abaphumelelayo.
Kambe ngibonga izinto eziningi ezenzakalayo, like for example, so izinsethu si-introduce ama-video assessments especially for other deaf and hard of hearing. Kule curriculum ye-sign language lokhu ngezinye izinto ezihamba sisiye esibangeni esiphezulu ngoba sibona ukuthi ama-exams ayesikhiwa and then abantu abadeaf bakhuluma bona i-sign language, so kade kusuka kube nzima kibo ukuthi bephumelele. Ubona ukuthi umuntu uyabhala maybe 1 subject this year, next year sebhale yini. So usuke spende maybe 4 years lokho ku-secondary. So mboni ngani singa-implementa izinto esizikhulumayo kuma-policies lamalonga. I think kungasenzela kuhle. Okwakathesi sisasebangele liphansi ndijani ekutheni siyenze izinto esasibhalela nayo phansi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo nkosazana Samantha Sibanda ngemfundo yabakhubazekileyo enguye owasungula inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Lapho lizwe uDabo Kancube kusigaba sabatsha. Omanje sokwesikhathi sizokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
UJehova muhle zihlobo zami ezithandekayo enkosini, ngoba nanku sesiphile njalo elinye ithuba ebana sihlangane sivuselelane imoya, ikakhulu umnyaka uqalisa kunje ukuthi kambe lapho esiya khona kuya kuba njani. Ngeviki eledluleyo lapho esahlangana khona sasibale incwadi kaLuka chapter 6 ivesi lika-10 lelika-11 lapho uJesu asilisa khona umuntu wayelisandla esikhubazekileyo ngemva kokubana laba abantu abanye ababekhangele izixukulezo ikakhulu amaJuda babekhangela ukuthi uJesu uzakwenzani ngomuntu olimele isandla njalo kanti kwakuyisabatha. UJesu-ke kazange akunake konke lokho ngoba wananzelela ukuthi umuntu uyaludinga usizo lokumphathisa empilweni. UJesu kawayengelapha umphefumulo womuntu la, wayeselapha isandla sona leso esifanana lesami lesakho. Abanye abantu bacabanga ukuthi uJesu yabe ekhuluma indaba yakomoya. Yebo, kambe kuqakathekile, yiyinsika yokukholwa phela indaba yakomoya. Kodwa-ke singazake sikhangele siyeqise amehlo ethu entweni ezisiphilisayo, sengitsho le mzimba yethu ekhubazekileyo, ukuthi nxa singelalutho oluthize, impilo ngumbono kaJesu kayiphelelanga. Aluba lumuntu wayelungile enjalo, uJesu wayengasoze amsilise. Wamsilisa ngobana wabona ukuthi impilo yalo umuntu iyasilela. Lathi kumele sikhangeleke labo abaswelayo phakathi kwethu, sibenzele kahle. Kodwa-ke into engifuna siyikhangela amafitshane namhlanje nguvesi 11 kaLuke chapter 6. Kuthiwa-ke uvesi 11 base begcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Nansi imhlolo bakithi. Abantu, umuntu sesilisiwe, izandla zakhe zombili sezilungile, useyingxenye yabo. La usengazilimela, abaze nxa ebaza, apheke nxa epheka, ageze nxa egeza, enze konke okuhle, kodwa akelizwe. Nampa abantu bebona uJesu esenza into enhle, kuthiwa base begcwala uhlanya. Baningi abantu abalenhliziyo ezimbi, abanye ungaphika umbe phansi ukuthi bazalwa ngabantu abangabazali. Kuthiwa bahlanya, bagcwala ukuhlanya ukuthi uJesu bangemenzani ngokwelapha umuntu owayekhubazekile. Baningi abantu abanjalo abalengqondo zokungathandi into enhle, abakhwabitha ubona abantu bedubeka, futhi laba ababenzela kahle bakhangelelwe phansi, beyiswe, bathethiswe. Lezi yizo iy'ngelosi zikasathane uqobo. Nanzelela mhlobo wami, ungaze wagcwala ubuhlanya nxa abantu sebenzelwe into enhle. Okumele kwenzakale umuntu angenzelwa into enhle, lawe ngena phakathi kwabaningi umfisele okuhle. Kodwa laba kuthiwa bagcwala ubuhlanya. Baningi abantu abagcwala ubuhlanya, abantu bangenzelwa into enhle. Abanye bakholisa khona kuba ingxenye yombuso kaSathane besemhlabeni, bancindezele, banyathezele abanye abantu. UJesu-ke eyinkosi engumntakaNkulunkulu uyabonisa ukuthi hayi, abantu akumelanga baphile ngaleyo ndlela. Abantu kumele baphathisane, bahambisane. Labo abagcwele ubuhlanya eqinisweni kumele bahlanziswe. Inhliziyo embi, inhliziyo embi yenza ufanane lohlanya. Nkulunkulu asiphathiseke sikhuleke baba thixo engcele khuba inhliziyo le eyenza ukubana sihlanyele izinto ezingayisizo sidumise ezinhle kuphela amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungatinela kusasa. Kwezemidlalo okwamanje kunqilana iqembu le-Equatorial Guinea nele-Guinea emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele-Ivory Coast. Amaqembu la angujikilobhanqa 0-0. Kusihlwa lamdla eleGibhithe lidibana lele-DRC. Kusenjalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kukhangelelwe ukuba kusasa iqembu le-Senegal lizakhupha iqembu elimela ilizwe eliqoqe umncintiswano we-AFCON odlalwa kulezi nsuku kule Ivory Coast. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leSenegal lidibana lele Ivory Coast kusasa ntambama emdlalweni wesigaba sesibili kumncintiswano lo owayengumgadli weqembu leZimbabwe lama-Warriors elamela ilizwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ngo-2004 agent saw ukuthi iqembu leSenegal liqine kakhulu okokuthi alinyeke limiswe ngele Ivory Coast.
I don't think so for iSenegal. It shows ukuthi they are number one. Le record yabo speaks for them. They've done well again this time around. I'm tipping ukuthi maybe they might take it because of AFCON. Then considering amanye ama-countries so Nigeria. Yes, they've qualified, but ezinye zakhona they don't deserve to be there.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogwera uthi loba nje imidlalo yalonyaka ilezimanga ngoba sekuphume amanye amaqembu abekhangelelwe ukuba aza kwenza kuhle. Iqembu leSenegal lizaqhubekela phambili lize lifinyelele kufinal.
I-AFCON leyitshengisele wonke umuntu ukuthi akusela kuthiwa nguye othathayo. Kathesi wonke umuntu odlala ku-AFCON uyatshengisela ukuthi uyafuna layo. Mina ngibona zane iqembu ele-Morocco leqembu ele-Senegal bangazane bachovile njalo ngingakhangeleli phansi iqembu le-Cape Verde. Mbona zani yiwa mazwe angazani hayi indlela asebedlale ngayo sikhangela abadlale ngendlela abadlale ngamuva elinye lamaqembu lawo lingayithatha lingeza
namhla ntambama iqembu le-Egypt lizadibana le Democratic Republic of Congo othengisa izibandayo edolobheni lakobulawayo uPhilani Tangu Sibanda uthi amaGibhithe azaphumelela ukuya kusigaba esilandelayo
kuma-games lawo. Think iSenegal vs Ivory Coast, iSenegal iyaqhubekela phambili. Egypt TRC obviously say is a road for Egypt. Yabona Egypt ngendlela eyangena ngakhona so kufuna ukuyilahla. I think izenza like kunokwana kwenza iSenegal izihambi ngiyayile point ina against Zimbabwe last year ndo wakuyiamin points as was. But mase sikhona ngale phambili vele azihleki timsanezo.
Intathele izindaba ezemidlalo uFortune Mbele uthi sekungenzeka loba yini phakathi kwe-Egypt le-Democratic Republic of Congo.
Bona ngathi mina iDRC le Egypt igame yakhona ibalancile. Any of those two teams can win. And then the second one mbona ngathi I Senegal is through. I Senegal has got a very powerful team and lesikubonile kuma last games from Ivory Coast mbona ngathiwa I Senegal is through. But elinye lele DRC le Egypt alibalancile, any team can win.
Iqembu le-Angola kanye lele Nigeria sefinyelele kusigaba sama-quarter finals ngemva kokuba ele-Angola litshayele Namibia nge-3 kanya kuthi ele-Nigeria lona linqobe le-Cameroon nge-2 kanya ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanjini.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Amalunga ebandla le-CCC akudalela ePhalamende athi ngasingafika isikhathi sokulandela uMnumzana Nelson Tshamisa otshiye ibandla leli ngolwesine. UMnumzana Sengezojabango laye uthi kakezwa lutho ngabafuna ukulandela uTshamisa. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli studio7@vonews.com loba i-text ku-message ku-text kunombolo ezithi +1 202 465 0138. Ngizaphinda njalo 0800 1202 465 0318. Olubalisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.